siyabonga Sandra lo Chris le tshona njani sapho leZimbabwe yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 ngomfumfu 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengabantu abantu abansundu sisebatsha kwi-commercial agriculture. Ukusiyafunda kubantu ekudala bekhona kule industry basiyayazi ba nalapha eZimbabwe nase South Africa abelungu abantu abamhlophe kudala be kwi-commercial agriculture. So ukusebenzisana nabo kuyasinceda nathi.
LeZimbabwe liqhoba umhlangano wamazwe awezwekazi le-Africa owe All Africa International Honey Exposition 2014 oqalise lamuhla okuphana amacebo ekuthuthukiseni umsebenzi wokufuywa kwenyosi.
Bese siba lama-members e-province, lama-members e-district, lama-ward-ke bajoyinile lamhlanje-ke bathi bona-ke hhayi bafisa ukusebenza lathi sebebonile ukuthi ebese kukhuluma isikhathi sonke esedlulileyo besikhuluma-ke iqiniso ukuthi hhayi umorgan tsvangirai kakusebenzeke.
Amalunga edale lephalamende amathathu awebandla le-MDCT abe lesikhundla ezimqoka sexexebukile kulandela ukhetho lokudinga amalunga aleli bandla ngaphambilini kwe-Congress esithi akulambuso okhululekileyo kuleli bandla.
Umqeqeshi weqembu lenguqu eletriangle uBiki Zuze usengasinda ekuxotshweni umsebenzi ngemva kokunqoba kweqembu lakhe eleDynamos liphakamisa inkezo ye-One Wallet.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
LeZimbabwe liqhuba umhlangano wamazwe awezwekazi le-Africa owe All Africa International Honey Exposition 2014 oqalise lamuhla. Lo mhlangano ungenwa ngabalimi lengcitshi ezivela emazweni awezwekazi le-Africa kanye laphetsheya kolwandle ukuzophana amacebo ekuthuthukiseni umsebenzi wokufuywa kwenyosi. Intatha yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo mhlangano owe-API Expo owenziwa kanye phakathi kweminyaka emibili usungule namhlanje eHarare ungenwa ngabafuya inyosi abavela emazweni afana le-Uganda, Mozambique, South Africa le-China phakathi kwamaningi. Okhokhela iqula labafuya inyosi eZansi Afrika le-Willowvale Honey Agricultural Cooperative Limited umnumzana Mlungiseleli Langeni uthi ukufuya inyosi kuyinto engaphathisa uzulu njengalokho abakwenzayo kukhopha yabo.
Saye ke safumana ifund ye-1,095,000 eyasincedayo ke yabangela uba ngoku sithethayo sibe sinamabhokisi angango-500 anonyusi ngaphakathi ngawo la sivuna kuwo ke. Loo nto yasenza uba sidala amathuba emisebenzi angango-25 sabe singamalungu ke ngoku ayi-12 enza lo msebenzi oomama abayi-10 ngokunjalo nodada ababini.
Uthi abantu kumele benanzelele njalo bafundele ukugcinwa kwenyosi kakuhle njalo beqakathekise ukusebenza njengebhizimusi bezilungisela ezinye izinto kulokuthengisa uluju kuphela.
Xa usebenza ngenyosi kumele uba ube uyayazi into yokuba aziyifuni ingxolo. Xa usebenza kuzofuneka ungasebenzisi into ezawuthi zothuke ziyothuka ukothuka kwazo ke ziba vicious. Xa usebenze ngenyosi kufuneka unxibe gloves apha ezandleni.
Elinye ilunga lenhlanganiso ye-ubisi esebenzela e-Eastern Cape umnumzana Simphiwe Njali uthi bamanyana njengabensundu badinga usekelo baphinda basebenzelana kakuhle labalimi abamhlophe bethola ulwazi olujulileyo kudaba lokufuya kwenyosi kwabenza ke ukuba bethole intuthuko.
Thina njengabantu abantu abansundu sisebatsha kwi-commercial agriculture. Ukusiyafunda kubantu ekudala bekhona kule industry basiyayazi ba nalapha eZimbabwe nase South Africa abelungu abantu abamhlophe kudala bekwi-commercial agriculture. So ukusebenzisana nabo kuyasinceda nathi bane-experience bane-information eninzi edlula eyethu. So siyasebenzisana kakhulu nokuza apho uyabona into yobana sisebenza kunye.
Uhulumende weZimbabwe ukhuthaza ukulungisiswa kwezinye izinto phezu kwemisebenzi yokuthapha uluju okuthiwa yi-value addition kubalimi bakuleli njengendlela yokwenqabela ubuyanga. amazwe afana le Uganda kunye le Kenya akanya eyona phezulu ezwekazi le Africa kulolu daba. Umnumzana Mugisha Eli okhokhela iBushenyi Honey eUganda uthi uthengisa uluju kunye lomuthi wepropolis oyelapha izifo eziningi-ningi kukhokhela lesifo sesibindi lezinso, kanti abeKenya bona belungisa lamafutha lotshwala behoney banana wine. Ikolichi lePindura University of Science and Technology lithi selilungiselela izifundo zediploma kumsebenzi wokufuya inyosi. Lumhlangano uphela ngomgqibelo wayo nale iviki. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Amalunga etalele parlamente amathathu awebandla leMDCT abelesikhundla ezimqoka sexexebukile kulandela ukhetho lokudinga amalunga alelibandla ngaphambilini komhlangano weCongress esithi akulambuso okhululekileyo kulelibandla. Omunye oxexebukileyo ngukansila onkosikazi Sheila Musonda. Obeqoqa inhlelo zalelibandla umnumzana Albert Mhlanga, umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana onkosikazi Gladys Mathe kanye lomela ibhinga umnumzana Prince Madubeko Spanda bamiswe phambi komhlangano lentatheli zindaba namhla besazisa ngokusuka kwabo kubandla leMDCT. Umhlanga ubesanda khethwa okwesibili ukuba ngusibalukhulu obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla kodwa wakhalala.
Okuqinule abanengi ukuthi kukhethwe umnumzana Gift Banda ukuthi abe ngumgcini sihlalo khona kule mbuzo yokuthi ngala sikhathi eside elilunga laleli bandla. Abanye bathi umnumzana Changirai ngokwakhe nguye obevotisa abantu. Kubikwa njalo kuqhamuke uDlakela ekhethweni lolu kodwa asenelisanga ukuzwa ukuthi kulabantu abalimeleyo kumbe ukubotshwa. Kubikwa kuwiswe intuba yeStanley Square kulolu Dlakela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT Renewal Team kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe ngalabo abaxexebuke kubandla leMDCT.
Kodwa kamakhansela ke lo ade bamele uthe bangu-14 ababuyayo kodwa ke asazange senelise ukuba labo balamhlanje bebebhizi belama-interviews ke kuma-chambers ekhansela. Bese siba lama-members e-province, lama-members e-district, lama-wadi ke basijoyinile lamhlanje ke bathi bona ke hayi bafisa ukusebenza lathi sebebonile ukuthi besikukhuluma isikhathi sonke esedlulileyo besikhuluma ke iqiniso ukuthi hayi uMorgan Tsvangirai akusebenzeke.
Ungasitshela ukuthi likhangelele na abanye ukuthi bazaxexebuka ikakhulu kwezinye izigaba zelizwe njengoba sibona ngani isigaba sinye esikhanya kulabantu abaxexebukile?
Sikhangelele khona lokho ukuthi isigaba sonke selizwe ke bazaxexebuka sebenanzelela ngoba phela esintwini sasithi thina imidlwane kayithungululi ngelanga linye. Abantu siyabe sibona ngamalanga esiyana. Yikho ke abantu sebeqalise ukubona ke khonokho bokukhulunywa ukuthi hayi umnumzana uTsvangirai kusebenzeki laye. Sokudingakala ukuthi kube le-renewal within lelo-ke ibandla-ke leMDCT kube lobukhokheli-ke obutsha obuzalandela-ke isisekelo sebandla bulandele isisekelo selizwe bulandele-ke ama-principles wonke edemokhrasi ukuthi ngase sithi thina sikhuluma idemokhrasi sikhuluma ngani sibe lo mehluko omkhulu kubandla leZANU-P F hathi ukuthi sibe sinyonkolozana nabeZANU-P F kodwa lathi sihlabela ke ingoma ihlatshelwa abantu bezanu-P F ngesitha kakuqondanga lokho.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kanobhala ubona ngoqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT Renewal Team ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Kunjalo nje uChris Gande uphinde waxoxa lomsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT umnumzana Bednico Bebe othi ngamanga ukuthi umnumzana Tsvangirai wayevotisa. UBebe utshele uChris ukuthi akubanga lomsindo eStanley Square kodwa kulabantu abalihlekana nje kuphela. Wengezelela esithi abanqotshwe kukhetho bafuna nje ukugcona ibandla.
Well, lami ngiyakuzwa nje ngikuzwa ngentatheli zindaba. Engingakutsho ukuthi asikezwa kumbe kasikezwa isizathu esenza ukuthi benze njalo njalo kabakasitheli thina njengebandla. But kungasenani nxa kuyukuthi yikho asebekwenzile thina njengebandla kasinqabeli abantu ukuthi benze i-decision yabo. That's why it kuthiwa si movement for democratic change. Kutsho ukuthi ke siyavumela abantu ukuthi bakhethe lokho abakufunayo. Nxa sebekhethe lokho abakufunayo laba ababili, sithi thina hayi ipolitics ngeyomuntu wonke njalo uhamba lapho ofuna khona. Siyabavulela ukuthi kabahambe, sithi hayi bahambe kuhle, hamba juba bazakucutha phambili.
Isike saxoxa leziphathamandla zecele le MDC renewal team zithi zona kulama councilor angu 14 defective leyo likuzwile into
hathi lokho kasikuzwanga njalo kasombiko esiwuzwileyo esiwuzwala ngamahunga hunga kuqhakathekile ukuthi ngikufake sobala ukuthi ungakhohlwa ke ukuthi labo abazithi bayi renewal labo basuka abahlanhlata bangena iganga becabanga ukuthi mhlawumbe abantu bazabalandela sokuchisa ke egangeni sokusithi ke labo ababesele phakathina kwebandla mhlawumbe labo babe batshela ukuthi siyabuya kodwa ke kuyinto enzima ngoba ke lapha abakhona kusenkangala lapho okulabantu khona kulokukhudumala lapho kungalabantu khona inkangala kuyaqanda kuchisa ilanga so ke kusho ukuthi labantu berenewal bakhuluma nje ngenxa ukuthi basenkangala bachiswa lilanga sithi thina hayi njengoba bengabantu abasuka ephathini besithi khona badinga lokho okungcono sithi khona hayi kabahambeke bakuzuze lokho okungcono.
Umnumzana Petniko Pepe ngomsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso eqoqe ukutshengisela ngomgqibelo eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabesifazana abagqoka amaminiskezi ngowindi ithi kuphumelele ukutshengisela lokhu. Isiphathamandla seKatswe Sisterhood unkosikazi Talent Jumo uthi abesifazana bedlula amakhulu amabili baphathekile ekutshengiseleni lokhu njalo uthi baningi abesilisa ababambane labo bebasekela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo abesifazana unkosikazi Linda Mpofu.
Mina ngibona ngani kubi kakhulu ukuthi umuntu ahlukuluze egqoke iminiski. Obaba siyasibabone begqoka amashoti asikaze sibahlukumize lathi sibajwajwamulelayo sithi nangu nangu laye unqunu sidengisa amathangazi. Okuba kubi ukuthi ngithe ngigqoke leyo miniskirt wabona. Ngakho sokusegqeke ngikhomuzi kodwa mina abantu engangibabone begqoke izigqebhezane lezo kuyabe kungakhanyi lutho umuntu yabe ezidengisele amathangazi akhe angiboni kuluhlupho sibili umuntu uyagqokela lokhu afuna ukuzigqokela antsho uthenge ngemali yakhe ayisebenzele nzima so kukuyo ukuthi agqoke
khona ngapho eGwanda lilalo yini udubololo
hayi eGwanda angikaze ngiyizwe hayi angikaze ngizwe sibili ukuthi umbe kulomuntu ongabe edatshulelwe kumbe amjwabulelana siyambone nje abantu bezigqokele izigqebhezane zabo bezihambela yebo hamba abantu bangamkhangela bethi ngigqoke kodwa hhayi akungaze kube nokuhlukumeza sibili olokho enjalo ukubuza kuthiwa kuyenzakala kubogodini kobulawayo kumbe khonale kubocopacabana esozini eHarare hhayi lapha eGwanda akungaze kwenzakale njalo.
Lanxa kungaze kube lokutshengisela okufana lalokho kube khona eHarare kube lemfundiso njalo ubona kuphela yini ukuhlukuluzwa kwabo mama ngendaba yezigqebhezana?
Mina amboni angiboni sibili ukuthi kuzaphela eZimbabwe vele lapha sesijayele ukuthi amalungelo abantu ayephulwa kakhulu sengingasabali lalona leli lezigqebhezana ukuthi umuntu azigqokela akufunayo akwenzakali lutho ebantwini bona lapha bephula amalungelo kuzahlala kunjalo vele abantu bazazigqokela izigqebhezana abantu babachaye kumbe babanqunule kungabi indaba zomuntu vele abantu uzaqh kuqhubeka kusenzakala ngoba nxa ngikhangene lamapholisa angikhona ngobaba engcane labo nxa ususiyabika ukuthi hayi ngane sengiyinqinile bethi ubuvele ugqokelani isigcibheza lina bomama livele liyahlithwa amboni mina ukuthi kuzaphela yebo kambi kodwa amboni ukuthi kuzaphela.
Unkosikazi Linda Mpofu ulwela ilungelo labesifazana. Sixoxela eseGwanda.
Ulandela umbiko osanda ukwethulwa inhlanganiso yeNational AIDS Council okhomba ukuthi inani labantu abathelelana imikhuhlane yengulamakhwa edolobheni leHarare liyaqansa. Ikhansili yaleli dolobho ithi zaqinisa inhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi bezivikele kulimkhuhlane nxa besiya emacansini. I-National AIDS Council ithi abantu abazinkulungwane ezilitshumi lantathu i-53,000 eHarare kuphela bathole lo mkhuhlane phakathi kwenyanga kaZibandlela lonhlangula kuwona lo umnyaka kuphela. Idolobho lona lilabantu abedlula isigidi esisodwa i-1.6 million. Inhlanganiso le yethulela umbiko emhlanganweni we-full council meeting edolobheni leHarare. Njalo uCouncillor Peter Moyo omunye wamakhansela aleli dolobho uthi bazimisele ukusebenzelana lale nhlanganiso.
Ama-community leaders bonke ufuze balalele konokho kuyakukhulunywa. Yenze into one. Ade besithela ngakho into eqhakathekileyo kakhulu ukuthi besithele ama-statistics ukutshengisa ukuthi khona abantu abakafundi ukuthi khona kufuze baprotekte isikhathi sonke abafuna ukuthi khona bathandane. Amaziyoni nxa bengena ku-church baya begqoke amagemesi. So labo abantu babesenza lokho kufuze bagqoke amagemesi abo babesenza umdlalo wabo.
Njengoba letheswe umlando wokuthi lani likhuthaze abantu ukuthi bezivikele, kulula yini ukwenze njalo?
Kulula kakhulu ngoba lapho siyabe siyenza khona imihlangano yethu abantu bo bayabuya lobuningi babo. So siyabe sizama ukuthi khona sibakhuthaze ukuthi khona hayi njengoba sibuthene so kukahle kuyathabisa ukubona sonke siphila sinje. So kufuze ukuthi khona nxa lithandana nxa selifuna ukuthi khona lenze imuli kungaba ngcono lihambe liyodesta lonke lize lenze imuli yenu kuhle. So kulula kakhulu ukukhuluma labantu, abantu bayasilalela ngoba yithi siyabe sifake ehofisini ukuthi khona sibayenzele izinto njalo sibatshele into ezisebenzayo. Into eqhakathekileyo kakhulu, mina nguthabele kakhulu.
Sizwa lokuthi ebantwini abathetheneyo lokhu kuthelelwana igcikwane labo HIV, lingathi lina libona impilo isiguqukile yini ukuthi abantu kabasaziphathi kuhle?
Into ekhona ikuthi khona abantu bavela abaziphathanga, yilo iqiniso. Uyazi ukuthi ubuyanga ungababuningi elizweni uyayenza ukuthi khona abantu bachabange amachansi kuphela. Ubuyanga obulapha eZimbabwe buyenza ukuthi khona abantu baye kubona ngathi yikho kodwa abangakuyenza. Akala okunye abangakuyenza futhi ngaphandle kokuyenza khonokho. So kufuze abantu balibuke khonapho babekwazi ukuthi khona impilo yabo iqakathekile. Even lalabo abathetheyo kufuze bakwazi ukuthi khona imuli yabo it comes safe. Yinto esiyabe siyifuna yona leyo. So ubuyanga kakhulu nxa kule ndlala nxa kule kuyenzakala ukuthi bona abantu bengacabanga into eziningi baphonge ukucabanga khonokho kwamacansini. So abantu beZimbabwe ngiyabe ngibachela ukuthi khona hhayi asizibatheli bantu kambili.
Lo Councillor Peter Moyo wedolobheni leHarare ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhonale eHarare.
Amalungiselelo okulima lonyaka sefike kuzinga eliphezulu njalo abalimi emaphandleni sebeqalisile ukubiya amasimu lokudinga inhlanyelo lokunye okushiyeneyo. Abalimi abaseVictoria Falls, eMutare, eMashingo, eGwanda, leGoromonzi batshele iStudio 7 ukuthi okungabahlupha lonyaka yikuthola imali yokuthenga okufunakalayo okunjengenhlanyelo lemvundiso yefertilizer. Iningi labo bathi sebaqalisile ukudinga imvundiso ezibayeni langaphansi kwezihlahla ukwenzela ukuthi bayisebenzise ukwendlalela inhlanyelo. Bathi kababoni bethola imali emabhanga eyokulimisa njengoba amabhanga amaningi engathi incwadi ezitshengisa ukuthi amapulazi ngawabo. incwadi lezi ezibizwa ngokuthi ngama 99 year land leases zisahlolisiswa ngamabhanga lohulumende ukwenzela ukuthi zisetshenziswe yilabo abafuna ukuthola izikwelete. Incwadi zithi akwenzakala ukuthi amabhanga azathatha ingwalo lezi njengoba abalimi abaningi besehluleka ukubhadala izikwelete ze-agribank ngeminyaka esanda kwedlula. Siqoxe lomlimi weGromonzi umnumzana Herbert Sithole otshele iStudio 7 ukuthi kukhangelelwe ukuthi abalimi bazatshaya inala lonyaka.
Uma ngikhangela abalimi kathesi baphiphe amasuda umnyaka wokuthi bahlanyele ngoba into ekhona bathathe amanye wayenkomo bafake emagodini layo abafake ukubhwa ngikhona. So engibone abanisebelo ngisebelo ukuthi basine umuntu.
Ye, nxa usukhangeleke emavinkilini kumbe ngithi ezitolo khonapho kambe ikhona yini inhlanyelo?
Nxa sikhuluma ngenhlanyelo, inhlanyelo amashopisi amaningisela aselayo imfundiso yengakayiboni kodwa hayi inhlanyelo ama-sector chain esengiyibonileyo yenza kungathi lo mnyaka inhlanyelo kayihluphi kakhulu.
Nxa usukhangeleke ubonazana abalimi bazanelisa yini ukuthi bayithenge inhlanyelo leyi njengoba imali ihlupha kangaka?
Ngokubona kwami bazokwanisa ngoba umnyaka ophelileyo bakwanisa ukuvuna izinto eziningi. So bangathengisa izivuno yayelast year bayayithola imali ukuthi bathenge inhlanyelo this year.
So ke nxa sikhangele mnumzana singathi ongahlupha kuyini?
Engibona kulayo izinto ezizahluphayo kodwa akhangele ukuthi izinto zizahlupha kakhulu.
So ke wena njengoba lawe ungumlimi ungatshelani abanye abalimi ngokuthi lo nyaka kumele benzeni?
Yenza njengaseliuthi abalimi abaningi bafanisi bafake imvundiso emigodi emagodini yayo ukuthi ma izulu lingabuye bangakwanisa ukubamba izulu elakugala le.
Lo ngumnumzana Herbert Sithole isakhamuzi seGoromonzi obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo mnumzana Joseph Made umphathintambo wezokulima. Ubengadobi umakhalekhukhwini wakhe.
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lomdlalo wenguqu eZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte lingene kuhlelo.
Kwezempilakahle namhlanje ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze ukuthi lapho ilizwe linanza ukuqedwa kwemvukuzane yebeli ngalinyanga kamfumfu kuxoxiswane kabanzi langesibeletho okuyiyo esikhokhela kulezi nsuku. Okuninga lolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yethu yeStudio 7 unothando Sibanda.
Inyanga kamfumfu ibekelwe ukukhuthaza ukulwisana lohlobo lwemvukuzane yebele, kodwa kuningi labesifazana akukho ukuziqhenya ngakho ngoba izibhedlela eziningi ezigoqela ezakobulawayo zingelayo imitshina yokuwelapha kumbe odokotela abeneleyo. Ingcwethi kugatsha lwezempilakahle zithi ngaminyaka munye abantu bazinkulungwane eziyisithupha i-6,000 baza ezibhedlela belomkhuhlane wemvukuzane kuleli, lanxa nje inani labantu elihlaselwa ngumkhuhlane lo licatshangelwa ukuba liphezulu kulaleli ngoba abanye abantu bafa bengabuyanga ezibhedlela. Kunani leli eliza ezibhedlela kufa inkulungwane lengxenye ngomnyaka i-1,500. Ingcwethi lezi zithi imvukuzane ezithile ezivame ebantwini abathiyeneyo lapho kwabesilisa kuvame ebizwa ngokuthi i-Kaposi sarcoma le-prostrate, kwabesifazana ngesibeletho kulandela eyebele, kuthi ebantwaneni abangabafana yi-leukemia kulandela eyamehlo, emankazaneni kube ngezinso eyamehlo leyengqondo. Osebenza kwezempilakahle unkosazana Agnes Spindi uthi lanxa inyanga le ingeyokunanza imvukuzane yebele okuyiyo ehlasela abantu abaningi, lamhla imvukuzane yesibeletho yiyo esihlasela abesifazana abaningi.
Okuvamileyo lapha kwele Zimbabwe yikuthi kube le cancer ehlasela kakhulu umlomo wesibeletho esithi yi-cervix ngesikhiwa. Yona le i-cancer yiyo esibhahile sibili esikhangela ukuthi omama abaningi bathi lapho sebesiya ezibhedlela besiyahlolwa kuficakala ukuthi izihambe ibanga elide.
unkosazana Greta Ngwenya uthi uhulumende kumele aphathise amadolobho wonke abelezibhedlela zokwelapha imihlobo yemvukuzane esiyandile ngoba iningi labantu alenelisi ukuya eHarare njalo nje kumbe phandle kwelizwe. Uthi ukubhidlizeka komnotho welizwe sokwenze impilo yabomama ababa lemvukuzane babe njengengidi yethwele ilahle ngoba bengalutholi uncedo abaludingayo.
Isikhathi yona i-government osekumele ukuthi ngalayo ithi chip in with some funds utshengise ukuthi layo iyawunakekela ukuthi abantu they need that treatment.
Isakhamuzi umnumzana William Phiri uthi kuqakathekile ukuthi ilizwe likhulumisane ngemvukuzane ngoba baningi abantu asebehlaselwa yilumkhuhlane. Uthi mhlawumbe kungakhulunywa ngemvukuzane ngendlela okwakhulunyiswana ngengculaza iningi labantu lilakho ukuthola uncedo kusesemasinya.
Kuqakathekile ukuthi siphatheke kakhulu nge-awareness ye-cancer ngoba lowo umkhuhlane olengozi obulalayo ofana le-AIDS. AIDS yathi buya sayisebenza kwaba le-AIDS levy kwaba lezimali zokuthi abantu bephathiswe. Kanti lalo-ke umkhuhlane kumele ukuthi ukhangelwe ngelihlo elifanayo.
Wengeze esithi kumqoka ukuthi ngazo zonke izikhathi kukhulunywa ngemvukuzane yebele kutshelwe abesilisa ukuthi labo balakho ukuba lalolu hlobo lwemvukuzane ngoba kuvame ukuthi bahlale phezu kwezandla besithi le yingxoxo yabesifazana.
Kumele sibe labo baba bebe yingxenye yalowo mkhosi ngoba isikhathi esiningi obaba bade hhayi umkhuhlane wabomama. Kukanti labo baba affected ngoba izolo bebezikhangele ukuthi breast cancer umkhuhlane wabomama kanti hatshi izinto sezijintshile usuhlasela bonke abantu.
Umongikazi unkosikazi Nometha Nyoni uthi okuqakathekileyo nxa kukhulunywa ngemvukuzane yikuthi uzulu ahambele phambili ekuhlolweni njalo nje. Uthi imvukuzane elapheka lula nxa ithe yabonakala isaqala kungakho abesifazana kumele bazihlole amabele nyanga zonke njalo baye emakliniki ukuyahlola imvukuzane yesibeletho njalo nje ngoba uhulumende sowaletha imitshina yokwenza lokhu kumakliniki amaningi elizweni.
IZimbabwe isiyenze uhlelo ngemva kokunanzelela ukuthi omama abaningi bahlaselwa basebebona ukuthi kungcono ukuthi omama babe behlolwa emaklinika lezibhedlela kwele Zimbabwe. Lapha kwenzela ukuthi omama kubonakala ukuthi bangabe bele cancer kusesemasinyane ngoba kulapho elapheka khona. Kodwa esikunanzelelayo ngabantu baseZimbabwe ukuthi balutshwane omama abahambayo besiyahlolwa ukuthi bangabe bele cancer.
Uhlelo lokunanza imvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu lwethulwe okusemthethweni ngeviki ephelileyo lapho umhlonitshwa bekuyingcwethi ekwelapheni imvukuzane kugatsha lwezempilakahle uDokotela Anna Mary Nyakabawu. Lonyaka indikimba ithi Think Pink, Find It, Fight It, and Win the Battle. IZimbabwe isilogwalo lokulwisana lemvukuzane, i-cancer strategy, olulotshwe ngemva kokukhulumisana lengcwethi, uhulumende, kanye lezibhedlela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo yenguqu osengasinda ekuxotsheni umsebenzi umqeqeshi weqembu le-Triangle uBig Zuze ngemva kokuba iqembu lakhe liphakamise inkezo ye-One Wallet ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Triangle liphakamise inkezo ye-One Wallet ngemva kokunqoba eliwenze le-Dynamo emdlalweni obusenkundleni ye-National Sports ngesonto. Limpumela ilakho ukuguqula ingqondo zenkokheli zeqembu le-Triangle zona ezibikwa bezicabanga ukuxotsha umqeqeshi weqembu uBig Zuze umsebenzi ngesizathu sokuba leli qembu kaliqhubi kuhle kumidlalo yeligi. Iqembu le-Triangle lihlezi kwindawo yeshumi lambili engalaneni yemiklomelo kusigaba se-PSL okutsho ukuba lizamele libophe ziqine ukuze lisinde engozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni komnyaka. Abaseki bebunda bathi iqembu le-Triangle beliphakathi kwemizamo yokurhuga umqeqeshi wakwaqeqesha iqembu lesizwe lama-Warriors kanye lamaqembu agoqela i-Highlanders, i-Capes United kanye le-Moto Action uRaman Kumbo ukuba azothatha indawo kaZuze. Kodwa ukuphumelela kweqembu le-Triangle kunkezo ye-One Wallet kulakho ukupha inkokheli zeqembu isibindi sokwala belokhu besebenza laye uZuze. Kolunye udaba lumelana lokuxotshwa kwabaqeqeshi umsebenzi obengumqeqeshi weqembu le-Highlanders uKelvin Kayindubi wayebuyele elizweni lakibo eleZambia kulandela ingxabangxoza eqale ngemva kokudliwa kwebhoso liqembu le-ZPC Caribbean ensukwini ezedluleyo. UKayindu ucatshangelwa ukuba uyedinga usizo kwinhlanganiso ye-Football Association of Zambia mayelana lokungezwani kwakhe leqembu le-Highlanders njengoba kungacaci ukuba kuqhubekani.
Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga sikhona pha eWashington DC.